Lanxa isibhedlela seGwanda Provincial Hospital kumele sibe labodokotela abalitshumi lasikhombisa 17, okwamanje kulaba yisithupha kuphela. Lokho kuvele namhla ngesikhathi umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni, unkosikazi Evelyn Ndlovu, esethekelela lesi sibhedlela ukuze ebone ukuthi sisebenza njani. Udokotela Shadre Gororo okhulume emele umqondisi wesibhedlela lesi uthi lanxa sekule ngcwethi zabodokotela eGwanda Provincial Hospital kuningi okusilelayo.
It's real, particularly the issue of accommodation to our staff. I think we've made it all to our staff quarters.
Udubo lokusilela kwezindlu lapha kuliqiniso. Ngithemba lizibonele libhoda lapha ukuthi izindlu asilazo zilutshwane nxa siqathanisa lezisebenzi esilazo lapha. Lesi ngesinye sezizathu esidala ukuthi singatholi inani labodokotela esibafunayo. Okwamanje silabodokotela abayisithupha kuphela, lanxa kumele sibe labalitshumi lasikhombisa. Kungenxa yodubo lwezindlu silakho ukuthi silethe ingcwethi zabodokotela, kodwa udubo yikuthi akula lapho abangahlala khona.
Ugororo uthi ngaphandle kokusilela kwabodokotela abongi laba beneli ngoba iningi seliphume elizweni ngobunengi lisiyadinga amadlelo aluhlaza emazweni aphetheya afana leBrithani leMelika.
We have a significant attrition now of nurses that are leaving, a lot of nurses that are retiring.
Abongi abanengi sebesukile kulele kuthi abanye ngabachiya umsebenzi, kungakho silodubo lokusilela kwabongi kanye labongi ababelethisayo. Nxa sikhangela abantu okumele sibancedise, kungakho kuyadingeka ukuthi kudingwe abanye.
Ngemva kokuzwa lokuzibonela umumo lapha, umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni, unkosikazi Evelyn Ndlovu, uthe kuyadanisa ukuthi isibhedlela lesi sibhekane lengxaki zonke lezi ezigoqela ukusilela kwemitshina yokusebenzisa lanxa iGwanda ehlezi phezu kwenotho yegolide elenjwa ngamankampani amaningi.
We are going to conscientize our population and our business community on giving back to the community.
Sisuka lapha sizafundisa uZulu kanye labo somabhizimusi ngokuqakatheka kokupha. Kuqakathekile ukuthi sibe kwazi njengezizwalwane zakuleli ukuze sigcwalise inkulumo kamongameli ethi ilizwe lakhe ngabanikazi balo. Yiloba yini edingakalayo ezibhedlela kasihlanganye njengezizwalwane zakuleli, njengabalimi, njengezibamgodi ukuze sibambisane lohulumeni kulokho okudingakalayo, kungaba yimtshina kumbe izindlu.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.